sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-16 Nhlangula 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuzi.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, ibandla leZANU-PF lithi lokhe lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells.
Siyakhuthaza njalo bani uhulumende bavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni, ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu. Pho ke ngapha emathawuni
kuhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lamhlanje silebandla le-MDCT.
Njengebandla le-MDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota, ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2020.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Inhlanganiso ezimbalwa ezivalisa ethiwa Dudula zibikwa beziqoqa uhlelo oluthiwa Operation Dudula oluzenziwa namuhla olokuxotsha abokuza kulelo lizwe. Kesizwe amazwi omunye wabenhlanganiso le ekhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zixotshe abokuza.
This thing I need education. I mean, if you go today, you go to Helen Joseph, you go to a general, every hospital, sekumele ulale ekhiwi, because pamboas, there are people who are not supposed to be here, ebhedlela. If ufuna i-operation today, ulimele. I mean, uzoma for a year, pambo akho kunamagigama. And you must accept this. Then I use the word Amakikam. Yes. I'm a foreigner. Who are not supposed to be there? You know, in other sides, and there are people, you know, unfortunately, for some classes in South Africa, there are people who think that this issue is not affecting them because some of them, they are doctors, they are lawyers, but it is coming.
Lo ke ngomunye wabenhlanganiso ethiwa Dudula ezizalwane zakwele South Africa ekhuthaza abahlali bama-hostels eJohannesburg ukuthi baxotshe abokuza kulelo lizwe. Siphinde saxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusi Moses Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuza, kodwa bathi bona bafuna ukuthi baphume babhekane nabantu mhlawumbe abangenayo incwadi eyifanele ukuthi bahlale kumbe benze lamabhizinisi endaweni abazenzayo. Kanti-ke sike sezwa namhlanje ukuthi kube kwabakhona ukuhlaselwa kwezindawo ezithile lapha eSoweto, lapho kubonakale sokuqala ubudlova nokuphula kwezitolo abantu betshontsha. Kanti-ke nabona labo bantu amaqembu athi wona yiwona afuna ukududula abantu baye bathi hayi abahambisani nalokho kuhlasela. Kodwa siyazi ukuthi naseThekwini sizwele ukuthi kuqalile ukwenzeka into ezifana nalezo. So umumo awumanga ngendlela kahlehle leyo ukuthi kunokuthula. Sonke sibheke ukuthi kuzokwenzakalani kwela kusasa, kodwa asixoxisana namaphoyisa. Amaphoyisa athi azobegcwele eTraden nasezindaweni ezifana nabo-Diepkloof, oBeria, oYoveli, oInner City, oJobeki nakoJiphi, lapho kubhekelwe khona ukuthi kungaba udlame ukuze baqiniseke ukuthi lolo dlame ngeke luze lithukwenzaka ukwenzakala kanti yona le ndawo yase Deep Kloof okukhona oqale lento kukhona njalo nezinhlanganiso eziningi ezizohamba ziye khona kusasa siyohlangana ngo 8 ekuseni at Deep Kloof Hall lapho laba bantu bedudula abathe bayahlangana khona ukuthi bayomaka babhekane nabo ukuthi kahlehle yini le okumele ukuthi yenzakale ngoba abantu abaningi abafuna ukulandela okusemthethweni abavumelani nalezi zenzo
ungakusela ukuthi sekuthiweni ngodaba lwe coronavirus sizwa kuthiwa umongameli ube khuluma esethula amazwi akhe ungakusela ukuthi utheni njalo sokuhamba njani
umongameli uye wathi namhlanje ukusukisela phakathi kobusumbe kwamabili lapho imithetho eye level 3 isibekiwe kusho ukuthi izwe liyaphakama liyaphakamisa isimo sokuvikela kwe COVID-19 siye kuzinga lesithathu okusho ukuthi isikhathi sokuhamba ebusuku ikhefu izoqala ngo 10 kuze kube ngo 4 ekuseni siyengezwa futhi kusuka ku 11 lapho bese khona kanti njalo ukudayiswa kotshwala kusho ukuthi kuzo lezi ndawo zokudayisa utshwala abantu bebuthenga behamba nabe emakhaya kuzokwenzeka ukusukisela ngomvulo kuze kwefika ngo lesine ukusukisela ngo 10 kusiya chaya usithi ntambama bese kusithi ngama holiday abuzukudayiswa kanti ke izindawo lezi ezifana nama restaurant nendawo zokujima zizovalwa ke ngo 9 ukuza ezivumela bayisebenza ukuthi zikwazi ukuthi zisuke emsebenzini ziyofika emakhaya uthena ngakashayi kanti indawo edayisa utshwala ezokuzijabulisa abantu bedlela khona ezijwayo ukuthi abantu badle babuphuzele khona zona zizokudayisa ke ngokuhambisana nokuthi izincwadi ezibavumela zibagunyaza ukudayisa zithi bashayise isikhathi bani kodwa kuze kugcine ngo 9 njalo isikhathi sokuthi abantu bahambe baye ezindlini kanti ke futhi njalo siyathola ukuthi phezulu kwalokho amanani abantu ezifeni asebuyele ku 50 njalo ukuphuza endaweni ezingaphandle kakusavunyelwa njalo abantu bayaqhuquzelwa ngokufana ukuthi baqhubeke besebenzisa ama mask
Umnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula lolu gatsha luthi akula muntu obhubhe ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lalo lokhu lisehla Kumanani ayizolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1162 abahlatshiweyo iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabavela esigabeni seMashonaland West abedlula ikhulu 115 kulandele iMaswingo elabangu 37 Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023, ibandla le-ZANU-PF lithi lilokhu lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells emawadini alo. Okuluhlelo oluqakathekileyo nxa sekulungiselelwa ukhetho. Umnumzana Joseph Chuma olilunga laleli bandla uchasisele usithandekile mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu hlelo njalo waxwayisa abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi kungaphungulwa izihlalo zabameli babo edalele ephalamende.
Ye ibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqasela phansi kumasel nxa silapha emadorobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages loko kutho ukubana esigabeni lapho ohlala khona singanika umzekeliso owephilandaba ilayini yami yona leyana kumele ngiphumele sfele abantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonaphana sibe ngu-50 50. Nasi ngu 50 sesibumba ke isele kona pa. Kuti ila inela ndelayo layo ingabumbe yayo, ila inela ndelayo ibumbe yayo. Lokana kwenzi wana chikwani iso uba wazi abantu bonga bakona petuze. Njalo sesikwani salo kutu wana ngasi sezi inshele njena zuna lezo kupalisa. So kululu kubizana kona pana si omakelwani. Omakelwani biyani, oh hapale sumubani. Ushupo kuhi ini. Sesi mingati sumudu nga elo shupo. Ngobashia zana pira sesi kaveni sinye esifana na yukona petuze tuze. Omakelwani. So sisebenza njalo kutu kwe lula ufinyelele labandu. Ngasuka omaselu labana sesiabumba ama branch. Kwa siabumba e-district. Andamana siabumba sikumba ngabandu. Eso kusazana wapana sisebenzilana ndaone. Kwe lula ge kubana sibe songe sibe ndaone. Sibe wazo utilo ushupo lage kuhini. Angajisege nga angajisega kuhamba kunjalo nje.
Liqhubeka kanjani uhlelo lokubhalisela ukuvota kule ngxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana
uhlelo lokukhuthaza abantu bana babhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili ngibonile amabandla atshiyeneyo uhlanganisela even le NDCT sibonile bebuthanisa abantu bezamba ubana beba encourage siyabona nalabo abathanda ukubhala kulezi ezama social media o Twitter la langapi ngapi labo bezama into efanayo lati njengebandla lezamphefu besekusikhuthaza sibili amalunga yethu bana ahambe ayobhalisa iye kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha kobulawayo leseselilutshwane kakhulu liphansi sibili well abanye bahlutshwa ngamaphepha lawa amele bebe lawo ama ID lento ezinjalo nje so siyakhuthaza njalo bana uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathown besifuna ukukhuthaza uhulumende bana ngabe uyavumela bana okhansela labo MP bekwanisa ubana babe ngabanye babantu abakwanisa ubana bebhalela abantu izincwadi njengoba lapha ekobulawayo siyakwazi abaningi bazalele eSouth Africa abanye noma bezalele khona babazali basehambe eSouth Africa baloba khonale so akwenzakale khonoko ukubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ubana bayebhalisa ukuvota
sake saxoxa lawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu be balisele ukuvota ngoba sokuzanciphiswa inani lezigaba lezitulo eParliament
delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha kobulawayo silama sithi angu 12 nxa ngikhangele mina delimitation exercise leyingenzakala singagcina sesisalele ngama sithi mhlawumbe angu 9 kuphela so kono kwana kusuka ukuthi limaze ngoba siyabe sesile less representation eParliament of subjects ebona mhlawumbe uMP ademele isigaba esingaka uyagcina sekhavi isigaba sesikhule kakhulu acela ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo so kuqhathekile kakhulu bana ngabe abantu sibili bayasukuma ngobuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lesano PF ubeqoqa ecingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 ekubulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Kuba manje ke sikhangele ukuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukukhulumisana kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa yikho kuphela ukungalungisisa umumo welizwe. Lokhu kulandela imbiko ethi uMnangagwa wahlala phansi wakhulumisana lomnumzana Douglas Monzora kuyona le iviki. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadenya amapholisa kweminyaka engamachumi uMusa Taj Abdul oyaziwa ngelokuthi Boss Kedda lamalunga eqembu lakhe ayisitshiyagalolunye batholakale belecala lokuba le mibhobho okungelamvumo emthethwandaba weHarare sebelinde ukugwetshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sekona nwasazi kwa Studio 7, walandele kwa Studio 7, au kulumaya umoyo. Nanzutandu kila kakulu ndewa nababu kawle. Oti ikona, awanwa za matibili ndi, ya kubaliseni mbota basili besemu vangova, aveko, wasema zweni, afana na South Africa. So, nubuzo mnababu kawle kuti, mla umbe, if, ena open dula macha wala kakuluti, kwenzua inu kuti abantu bakithi besi ndewa lende. Ine nglabo libe se South Africa, especially inja. Macha wala kakulumababu kawle nga pendulo lombozo nyabonga.
Salbona ntipuka nsali. Yebo, mina ngingu Patrick Chitiba, lapha ko Bulawayo. Yikho ke bengicela ngincwadi lapho ukuthi inamba ngilithola ngokusendelwa ama message ngasendelwa nje into isibuya la ekomunye ole link yenu khona ngapha. Mina naye kala link na uyasendelwa. So bengicela ukuthi linikelani direct link ukuthi ngikwazi ukuxhumana na Studio 7 khona futhi mangi ngikwazi ukunginama comments inani ngiyenza ukuthi ngikwazi ukusenda kuhle khona ku direct ngoba ngina direct number and direct link yenu ngizokusendela la ngabanye. I think I've got a lot of comments insizwa pathi angikwazi ukuthi ngiyabe ngikhuluma nani kahle yini Studio 7 khona ngapho maybe it's the wrong side of the story pathi yi Studio 7 bese bengicela namhle ngike direct link yena ngiyabonga kakhulu linganinceda njalo ngingumuntu lami ongaboniyo isiphofu ngibe ngifuna ukulami ngiyayithanda Studio 7 kakhulu but ngibe ngifuna ukuthi ngixhumane nani direct
liba nani basakazi be Studio 7 abasakazi abahle nelisakaza njengoba zinjalo mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni ilima west plant tree mina ngilokujabula okukhulu ukuthi izaphu mayingaba ngendlela engiyibona esihamba ngonyawo lwayo ukuthi bantu bezimbabwe supportani izaphu sikwazi ukulungisa ilizwe lezimbabwe ngomoya phansi singalwi siyelwani ngokuvota liregister ngokuvota ngokuningi likhuphula izaphu ikwazi ukulungisa inkinga lezi ezihlala semlonyeni ozabe ugugura wunde izaphu lezano ezilomlando waleli lizwe salicela abantu bakitha ke sifundeni ukubheka ezinye izinto ezibalulekileyo mina ngubhanda mina iplant kulilima wethu
sanibonani 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 thawazi omuhle ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu igama ngusipho Sipho Njube ngisesholosho mina nginokukhala kancane nhlobo zami ngikhaliswa yile nto eyenziwayo ngo-MDC lapho waye sokufanele kuthatha igama libe yi-one ke-MDC alliance MDC alliance fokwathi kanti wayebona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo bafuna ukuthatha amavoti abantu bafuna ukutshontsha amavoti abantu kusela basetshenziswa izandla basetshenziswa izandla straight ngibone nje kuthathe becampaigna lengabethi why vele besecampaigna wabafunani MDC ayinancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimbi ayinancedo MDC ayinancedo kunini ama-councillors amashona efakwe laphana engayenzi nex kungama-councillors e-MDC MDC yazi is useless part is like zandla they are the same because they are bayenza into efanayo noma i-MDC ingaphatha kulelayizwa ayikho into ezolunga ayikho into ezolunga into engcono nje engiyibonayo thina amandebela asihlukane namashona amashona awawazi ukuphatha ilizwe okwabo nje kuphatha ngodlame kulwa nabantu kuhlukumeza abantu exolisa zihlobo zami kodwa kubi lokho okwenziwa ngamashona sihleli nje emazweni kuyindaba yabo hayi hayi asiqumeni leli lizwe leli thokazi phambili ngami thokazi ngicela ulwe kakhulu silwe kakhulu sincedisaneni abathokazi yabathanda kakhulu asilweni bathokazi asilweni sathe eli lizwe lethu amandebela sarojwa yizo lezi zinto kufanele zibuyele kube emashoneni le kube nebhoda nyabona
good morning Studio 7 badala liyaphila abancane abatsha bonke mahlabezulu ngithi ke ngibonge laphana kumdala ogawule ukhulume into engimpela engicabanga ukuthi abaningi ngendlela yokuthi basuka kwesinye isikhathi bengamthandi bese bemjaja kodwa eqinisweni izolo ekuseni ukhuluma into enhle kakhulu uma ethi uyanxuswa laba abaphandle kwelizwe bebuye bezobhalisela ukuvota nawe uyabona ukuthi imajority yama-opposition party vele i-outside the country and abakwazi ukubuya bezovota ngendlela yokuthi baya bengabhalisanga uqinisile umdala nalo ngenye indlela engiyenza ukuthi ngempela kube lo tshintsho when it comes to ama-vote so dala ngishayela ihlombe into eyikhulumile mpela sinxusile sizwile sinikezile ithiphu yize okwelinye ibandla esicabanga ukuthi asimsupport kodwa sikuzwile njalo futhi okunye okusenza silimale kakhulu yiwo lo mthetho wenu lo ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe akuvunyelwe ukuthi kwenziwe ama-ballot papers kuyevote bephandle kwelizwe lowo mthetho uyasilimaza kakhulu badala zamani gawulela ulungise lowo mthetho lo ungabona lilungisa ulunga uqonda hhayi ngizavuma mpela ukuthi lisebenzela abantu
salibona mazimbabwe amahle kuzo zonke izindawo mazimbabwe amahle ojelelisende indawana zonke ezehlukene kumagrupu wonke umuntu wonke omzimbabwe emadodeni wonke oyiforena ohlala eHebrew emafletini asingadelelwa asingadelelwa emafletini wonke umuntu manje ilanga litshona akhuphune izina ethatha isaka lezina akhuphe yale flet into nje ehamba phandle esitaradini ehamba phandle nje esitaradini beyizikwadi betoyitoya izitina zonke ziye phezu kwabo zonke zingadelelwa eHebrew bengadeleli iodiyoleli isenze indawo yonke kumagrupu wonke wonke umuntu ngetuesday alaye lesaka lezitina esaka lezitina endlini ma besenza nje igrupu yabo bekuya le grupu yabo bahamba phansi izitina zonke ziye ziqhamuke kuleli fleti ziye ziqhamuke kuleli fleti zibashaya behamba phansi thendaniwa iodiyole kuyo yonke indawo lawo beyizwe ukuthi eHebrew sidelela siyabashaya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu ke awalani lokwenza le Studio 7. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ulungiselele ukuhlangana lomongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin namuhla kwele Switzerland. Umhlangano lo ukhangelelwe ngamazwe omhlaba ngoba ababili laba bakhokhela amazwe alezikhali zembubhiso, ngakho ubudlelwano babo buqakathekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubukhokheli bukaBiden kunyanga eziyisithupha asebuse ngazo.
Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela umongameli Biden, bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba napha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba mkhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nguye kuhle kwenze iUnited States of America isibe ilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungasikho ukuthi ngikhulumele ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonokho. Ngikholwa ukuthi labo laba manye amazwe labakhokheli bakhona bayakuzwa khonokho, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back, America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i-foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe vusa khona. Ngikukubona kwami lokho ngoba esiko bese singathi sikwejayele, bekungathi nje lokho kungathi i-America iyabreka kakhulu ukuthi hey yeah lokho lokho thina yithe siyilokho thina yithe siza kuthi njengakhona lokho. Bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nxayoni sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sibili endaweni yayo iAmerica ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni umongameli Joe Biden ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi leAfrika lamazwe afana labo Zimbabwe?
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Afrika. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgano wakhe uvele ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlangane labakhokheli laba abanye. Bekuyinto eposti ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okwe-Afrika njengalokho. I-Afrika ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina, ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize iAfrika okwakhathesi. So bona mbona ngathi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina. Ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube.
Njengebandla leMDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqwela ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga bengelanje bengelazo nje izathu ezibambekayo esihlangana labo esiwakhuthazayo ukuthi bayevota. Kodwa hayi okwakhathesi njengebandla yumsebenzi esiphezu kwawo. Sibonile ngempela viki u-Vice President Makhube ephuma esezokufanayo kobulawayo, kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo vele kwenye indawo njalo kobulawayo sisenza okufanayo. Lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho. Sesiside isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 bese kulezikhexo eziningi. Ngakho nxa sihamba sisenza lokho siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungisele lukhetho.
Kulodaba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni?
Udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba bese sikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe esigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki. Kodwa hayi, siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo ibuya ngolaka esesikubone kwamanye amazwe apheshe afana labo India. Njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempilakahle, elingela zibhedlela ezime kahle, elingelazo nje indlela eziphezulu njengakulezo zamazwe athuthukileyo, lathi sizalandela khonokho okutsho nguhulumende ukuze abantu basile, ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho levoti sibe sokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Kuyinto enzima kakhulu ngoba into esingayijayelanga, kodwa hatshi siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki.
Kwezinye izigaba ikakhulu ezemandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota.
Yebo, kambe kuliqiniso ukuthi abantu bemandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo? Okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus, kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba hayi basasalele kakhulu abantu bakithi. Siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho okuzakwenza ukuthi sibe lama constituencies amaningi. Yikho okuzakwenza ukuthi ama constituencies wethu angephulwa, njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu, nxa sikhala ngezidingo zethu.
Lilethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu, njalo kuyini kahle kahle obona ungani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi?
Ibandla leMDCT lisamile ekuthini ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy, ukuze kutholakale imisebenzi, ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni, ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo, bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempilakahle, bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu. Sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside, njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla okuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama-industries. Intuthu zithunqe kobulawayo njengakudala, iphansi phezulu liyaneya isenzakala isiphithiphithi somkhonomi kubuyele njengoba endlela okwakuyiyo yona, ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi as a corruption.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT besixoxala ekuhlandla lesithathu lengqopho yethu yeviki yonke. Esixoxa khona ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ka-2023. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kusasa silobani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa seze sabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi akukuza kumele baphume baphelele namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.